Idosevini njani sozama ethina siyaphila. Unyamakhalanga lokhuluma ye. Uyazi inyamangala abantu bezimbabwe mabelo bekuzathi izani lamafitha acholayo. Ukuthi abantu bezimbabwe kanti vele banjani engqondweni baphilile. Kodwa mbona ukuthi ukhona umuntu ophile ezimbabwe ngonani bonkanti abaphilanga. Kambe abantu babeloke bebhizi ngepart 1 ipart le-42 yezayela into eyenza abantu bayahlupheka. Kathesi abantu bayaxoswa kwamanye amazwe bayatshaywa ema-South Africa. Abantwana bayadikeka kodwa lokho eligijima lilandela izanu. Okuthi izanu lilandelela ukuthi izanu linceda ngani kangikwazi ngoba kathesi ibhizi linika kunoyeni yakhona ngobuye emavotini qeda amavoti yazinyela iyakhohlwa ngani. Lina bhejelani ukuthi livotele le-party elifuna ukuyivotela kutshintshe izanu iphume kuphela. Sikhohlwe ngale izanu yeli. Kathesi okugalo bazikhulumela into engazwakaliyo babantu abadala ngazi ukuthi banjani. Kumbekala abantwana abantwana basemakhaya kwekhuluma into oyithandayo. Abantwana bayadubeka kodwa bakhangele bazikhulumela into oyithandayo.
Yebo, kusitudio 7 kanti bonke basakazi nabalaleli. Ijaha lakomhlaba ithwale elikhulumayo leli. Ngiletha udana kakhulu ngabantu bakokhonzayo laba abavumela imifundo yokuphila evaoleni babe kulesiko esingalaziyo kithi sesilubona lukhona kithi ukuthi soluvela ngobani asazi. Ma kuyibo abantu bakomhlaba ithwale kumadiyanifoni abenza ngaleyo ndlela into zomzima ukusifoka kithi lokhu. Ngidanile kakhulu abantu emaphandleni abakithi abalokhu bekholelwa ukuthi kuthe oholayo mbani betshiya abanye phandle befaka abanye phakathi bekhulela ukuthi bebeleku beholiswa ilizwe lifileyo ukuthi lizimele lokhu abantu baphile nanku phela lokhu bevumele ukuthi bavotele uhulumende owehlileyo ukuthi abagcine ngiliqiniso elikhona. So hhayi ngidanile kakhulu kube kanti abantu ezazisemandebeleni laba ngiyamangala ukuthi kathi ababoni ngani ukuthi uhulumende bahlukuluza abantu laba. Kube kanti phezile lo mama lo owe-education esithi khona okwenza ukuthi ungabe lama-teachers endebeleni ukuthi abantu bemandebeleleni babafundanga bagijimele kuye godi okuphose kube neqiniso phakathi nanku phela ungakhangela abantu abaningi bakithi bakholeki basegodi ukuthi mhlawumbe kuyinto esebenzayo kathi into ongamelanga isebenzi. Ngiyadana ngalokho kakhulu.
Ngiyabonga Studio 7 njani. Ngiyazingelela ngicela ukudlulisa lami umbiko lapha. Ngizokuthiwa umnakagwa ufake idinga enhliziyweni yakhe ngoba sokusenziwa konke sokusakhiwa. So lathi siyilupane sicela ukufakwa enhliziyweni yakhe. Akasifake lathi sinomsebenzi laphana emachiya. Emachiya wathi kunesikolo laphana emachiya secondary. Iyakhiwa sakhiwa izakhamizi ziyahlanganisa ziyaphatanisa khonokokhona. Abantu abasebenzi imisebenzi ayikho elizweni njengoba kuzozakala. So nje abantu ababhadala imithelo njengezakhamizi sisenza konke okufunwa nguhulumende sikhipha zonke izimali azifunayo. Uhulumende sicela kuyazenza umsebenzi wakhe azoyakhela abantu isikolo. Abantu abethu bengavuki ngo-3 ebusuku beselanda isikolo sekwarayi ngoba bavuka ngo-3 ebusuku beselanda isikolo sekwarayi zelupaka ukuze bejike bebuye ngobusuku futhi. So sicela ukuthi asenzele njalo uhulumende ngoba silo MPO useless songelancedo obuya ngokuzodinga amavoti kuphela. So besicela ukuthi angazi azodinga amavoti angakhangi isikolo akaboni iplani lohulumende wakhe bafakane enhliziyweni lathi basifake bazosakhela isikolo lapha. Ngiyabonga kakhulu ngisazobuya futhi ngizokhuluma ngalolu daba ezilonge ezikungenzakala ngalutho. Cela nje labanye abangabe fisa ukuncedisa zikhona indlela zini zokuxhumana lathi. Siyabonga kakhulu ngizabuya ngibuye futhi ngisakazi. Ngiyabonga.
Sanibonani, ndingelela sihlobo zam, ndingelela kwi-Studio 7. Sithi linjani endaweni zonke elizwe, ngiyalithanda njani? Ngithanda kakhulu bantu bakithi, ngithanda nje ukuthi abantu bakithi la. Ngithanda futhi ngiphinde mbonge ini indaba elisiphakela zona nsuku zonke. Ndaba ezinhle ezingakhetha ihlangothi, hayi siyabonga kule ndawo. Sizile ukuhlukumezeka kwabantu bakithi, abantu bahlukumezeka mpela bakithi yohlukunyezwa izanu. Siyakhathaza mpela kuzuzisa ubuhlungu kakhulu ezinhliziyweni. Ngicela mfunde indaba zami. ngiyacela bakithi kakhulu ngizothi ngabe siyavotelana i-Triple C kahle kahle ukuthi manje siphakathi ngapha emazweni ungayezothi igcinika wenaka kahle i-Triple C ukuthi abalandeli babaningi singaphe emazweni ngikhuluma kwalapha nje-South Africa egold igama lami ngumorris ukhumbulana wakongwenya sendlulisa amamessaji amama-odiyam amaningi afika ngale ndawo angaze ngwezwe ngiyafisa ukuthi ngabe siyavote i-Triple C iwine bakithi
ama-results ama-by-elections ayenzeke this past weekend ahambe kahle kakhulu ngoba izanu ibone ngathi iwinning anti imele iwine kuma-by-elections mna vele kabe ngicabanga ukuthi i-CCC ingangeni kuma-by-elections ngoba bayalimazisa abantu ngento zama-one i-councillor seat one MP seat angalancedo abantu besale sebelimele bona abamelele le-actual ukhetho bangayenzi njalo amarali amaningi bazaqedisa abantu abantu isilwane sezizondile xa isilwane sezizane sezizondile sotiti sogawule sebephithizela so kuba yingozi ebantwini especially abahlala emakhaya so i-CCC yona ingagcini ibonakala ingathi izawina next year bengavele bageje babona ukuthi abantu sebebalahlile abezizane bazaqeda abantu